Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wala mungela ngenjabulo kustudio 7, ngolwesihlanu mhlaka 15 Ntulikazi 2022, ngoKef Stube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sithole ama cases angu 44 esiwalaphileyo ema clinic. Kade kulabadala abangu 33, abantwana abangu 11 abaneminyaka engaphansi kwe 5 years old. Sitreate abangu 43.
Umanyano sokuqhamuke umkhuhlane wesikhudo elokujini lephumula.
Lolu daba luqinisekile sibona i-report yeyobhenyina enikondile sibili ngoba.
Umanyano we-European Union uthi ukhetho oluzayo alusoze luqhutshwe ngemfanelo njalo ngendlela ekhululekileyo nxa uhulumende weZimbabwe engekela ukuguqula indlela aphatha ngayo ukhetho. Kuza Fridays lomculi osakhulayo uLondile Mzomhle Suwela wazakala ngegama lokuthi nguLondi. Zonke lezi ndaba lezinye sizozizwa kulo msakazo. Ngokuqhamuke umkhuhlane wesikhudo elokujini lephumula North kobulawayo. Lo mkhuhlane ubikwa usuhlasele izakhamizi ezedlula ikhulu ezigoqela umntwana oyedwa olaliswe esibhedlela sempilo. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Izakhamizi zakobulawayo zithi sezihlalele evalweni kulandela ukuqhamuka kwesihudo elokitshini lephumula North. Isakhamuzi sephumula North unkosikazi Flora Ncube uthi
bembanjwe isihudo manje sengisikile bengihanjwe ngalatshe ekliniki ephumula.
Isikhulumi sikamunisipali wakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa kabanzi ngalesi sihudo.
Umkhuhlane wesihudo siqala ukuzwa lapha kobulawayo ephumula mhlaka 11 July 2022 lapho sabona khona njengecouncil abantu abangu 20 bafika eclinic sithe sibuzisisa watholakala ukuthi 132 households or be imizi engu 132 babesithi bake babalayo idaria but bebesebepholile bengahambanga kuyathola uncedo eclinic. Mhla ka 12 July 2022 sithole ama cases angu 44 esiwalaphileyo ema clinic. Kade kulabadala abangu 33, abantwana abangu 11 abaneminyaka engaphansi kwe 5 years old. Sitreate abangu 43, sahambisa ngkhaya bonabo abangu 43. Wasusiba nomntwana oyedwa oneminyaka emibili ohambe esibhedlela empilo.
Unkosikazi Mpofu uqhubekele phambili ekhuthaza uZulu ukuba abilise amanzi engakawanathi.
Izakhamizi ziyacebisa ukuthi zibilise amanzi uma ebuya elephunga kumbe elekhala engayisiyo esijayeleyo. Okunye futhi siyacebisa ukuthi phange uya emaklinika kumbe endaweni lapho singathola khona uncedo.
Kusanjalo kungakhathalekile lokuqhamuka kwesihudo, ikhansili iqale lamuhla ukwabela uZulu amanzi ukuze awathole ngemva kwensuku ezimbili. Lokhu bathi kubangelwe ukudubuka kwempompi ethwala amanzi donswa edamu lencema elisesigodini. Amanzi azavalelwa izakhamizi kusukela lamuhla kuze kuyefika umhla ka 21 kuyona le inyanga. Inkosikazi Nesisa Mpofu uchasisa kabanzi ngodubo lwamanzi.
Idolobho lakobulawayo lizavala amanzi kumasabhabhu athile kulezi suku ezibuyayo ngenxa yembangela ezimbili. Okokuqala, sibe le pompi edubukileyo esingathi i-raw water mains ethatha amanzi ewasusa from ncema esigodini iwaletha e-Criterion Benside lapha esihlamba khona kumbe esigezisa khona kumbe esitreat-a khona amanzi njenge-council. Lokhu kusho ukuthi akusela manzi angenayo kuma-reservoirs ngenxa yokuthi siyalungisa le mpompi edubukileyo. Indawo ezaba-affected ngabantu abathola amanzi avela e-Criterion Water Reservoir labanatha amanzi avela ku-6J abanye ku-Rifle Range Magwegwe and Hillside Reservoirs. The watershed in Lesi Kalayo, Kalamsaga 15 July 2022, Kuzagafika 21 July 2022. As Tanduwa is a Kamizi, which is a team near Council, isiqalile ukusebenza ukulungisa le mpompi edubukileyo. Bese siba futhi noluhlelo olosibili oluza affecta amanye amasababu uma silungisa amagetsi ayema lapha esizwe wethu. Uma sikhangela iprogram yethu okuthiwa iBulawayo Water and Sewerage Services Improvement Program, iBSWIP, eyiyo iprogram eyasipha imali yokulungisa i-infrastructure yamanzi lesuwa. Ukulungisiswa kwamagetsi lapha esiphampa khona amanzi kwakunguyinye lohlelo oluphakathi khonapho. So iproject leyi isifika emaphethelweni, sebefanele ukuthi bevale ngathi isiteshini samagetsi ukuthi beyenelise ukuqedisa umsebenzi lokuthi befake amagetsi upgrade way.
Isakhamuzi sakoBulawayo esihlala eluveve umnumzana Melusi Moyo uthi okudanisayo ukuthi ukhansili akazidubi ngokubathumela isaziso sokuvalwa kwamanzi ngokuphangisa.
Siyezwa sibili lathi abantu bakhala bakhala, kodwa lathi sihlangane lakho khona lokhu ukuthi ekuseni sithi siyavuka sithola kula manzi, kodwa sebe sikwazi ukuthi amanzi ahamba kulelanga lakhona esathi ngokuthi ikhansili le 24 hours. So manje kathi sesimangaza siphonga ukuthi sebona sokuvuka kungela manzi. So ikhosi sesihlangana la kuphela khona lokho kungani kuyasikhathaza, asiwazi ukuthi manje senze njani ngoba lamanzi asigcinanga thina ezindlini. So sesicabanga ukuthi le mkhuhlane ingaba khona ngoba akulamanzi ezindlini.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube uthi impilo yezakhamizi zakoBulawayo isihlala isengozini ngokuhlala amanzi evaliwe okulakho ukudala imikhuhlane.
Vele ukuselakala kwamanzi kubulala abantu for ezinjenge dysentery, cholera, izifudo nje ngokuhlukahlukana kwazo zihambisana lokuswelakala kwamanzi endaweni.
Uhulumende ngakwelakhe icele uthi uphakathi wohlelo lokuncedisana lekhansili yakoBulawayo ukuthwalisa amanzi ahlanzekileyo ngokufaka impompi ezintsha ezithwala amanzi ahlanzekileyo langcolileyo olubiza $38,000 ezigidi zamadola eMelika yesikwelede abayiphiwe ngabebhanga le-African Development Bank. Ngimele umsakazo weStudio 7 yakoBulawayo, ngingu-Ana Anastasia Ndlovu.
Umanyano we-European Union uthi uhulumende weZimbabwe enikela ukuguqula indlela aphatha ngayo ukhetho. Ukhetho lomnyaka ozayo alusoze luqhutshwe ngendlela esuthisayo njalo ekhululekileyo. Isixwayiso lesi sikugwalo olwethulwe yilomhlangano namhla oluhlaziya okungahambanga kuhle kukhetho luka-2018. I-EU ithi umumo okhona okwamanje awuvumeli abamabandla aphikisayo ukuthi bakhankase bekhululekile. Ngokunjalo ithi kunengi uhulumende okumele ekulungisise phambilini kokhetho luka-2023. Ithi njalo phakathi kwezixwayiso zayo ezingama-23 ezikhangelane lalokho ebona kumele kulungiswe, uhulumende usebambe okubili kuphela. Lumbiko uza ngesikhathi abamabandla aphikisayo bekhala ngokuthi uhulumende seqalisile ukubahlukuluza lokubethusela phambilini kokhetho. Kodwa abakubandla leZANU-PF bayakulandula lokhu. Sixoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Ambrose Sibindi.
Well, lolu daba luqinisekile sibona i-report ye-European Union iqondile sibili ngoba singananzelela impilo esiyiphilayo lapha eZimbabwe kakhulu nxa sesiya kulezo zombangazo. Kule ndlela eyokuthi i-ruling party ibandla leZANU-PF yilo elikhanya liyingxenye yokuthi lalo liyabe lifisa ukubana lingene kuma-election, kodwa ngesikhathi esifanayo futhi libe nguye ureferi wakhona. Ilihlupho silalo njani? Ungananzela kathe siyabona abantu nxa ukuze kube le mhlangano naleyo ukuthi abantu ba-adresa abantu yamarali. Uya-aplaya emapholiseni, amapholisa ungananzelela akhetha athi kula marali ama-opposition uze kuthiwa hayi lingeke lahlala ngezizathu ezinye ezingazwakaliyo, kodwa yona iZANU-PF iqhubeke ihlala isiya phambili ngemhlangano. Okwesibili singakhangela yona i-media, i-public media uzananzeli abantu bezani bathatha bayenze into eyiphathi kanti senational those are national media houses ibandla eli opposition kumama opposition anikwa amathuba okubana lawo azwakale khona abantu okuhlanela abantu ngokunye futhi esikunanzela ukhonoko bese sinanzela futhi yona izek ngokwayo i-composition yayo kwananzela abantu suka phezulu khona le kunguye oyithungamelayo bangabantu aba-appointwayo umongameli wezantiyezi njalo engupresident welizwe uyemasonanangakwa kusitshoni lokho kusukuthi vele uzabe sefake abantu bakhe and labo bantu abasoze basibampikisa instead uyabatshela okokwenza so ngokunjalo bese sikhala futhi lobudlongdlongo nje obukhona ukuhlukumezwa kwabantu kuhlukuluzwa kwabantu kuthole kuba lezi gigaba eziba khona kube la ma-reports okuthi abantu bahlukuluzwe bathaywe abalinyaziwe amapholisa ayi-investigate kungani sehlele ku-investigate ngenxa yokuthi bona abanikazi bamapholisa bona aba baphezulu abasezikhundleni eziphezulu vele bona bafakwe bandla lezi-N P F njalo beyingxenye yama-supporters abo ngokunjalo akulungi lutho so ke in short we are saying izek is not independent
abezanu PF bona bathi akulalutho olubi ngezek njalo bathi ikuqondile ukuthi abantu abalobudlelwano labantu abakuzanu PF abafana lendodakazi kaKembo Mohati babe ngamalunga ezek ithi zanu PF akulalutho olubi ngalokho
yeyi kwesikuthi ukuthi phasithi thina ukhetho lwaso bebezithethe oluzakumela usoza ba-friends esijokhonoko ngabona abo bani asimangali banqabe sitsho njalo ngoba vele kakho umuntu onkomunye lomuntu idonsela ingubo ngakuye kodwa eqinisweni asithi thina izanubiyevu lawo nxanye indlela abacabanga abaye becabanti ngabo ukuthi wabona yabaku-opposition umumusunjalo kubakungaba njani so eqinisweni ukuthi bona badonsela ingubo ngakubo njalo kuyisiso sabo ukuthi kuhlale kunjalo kwenzeka ukuthi baqhubeke besembusweni into zingahambi ngendlela ezihamba ngayo ngoba bona besebenza abantu babo but eqinisweni sibe kunxa usilanda into okuthiwa i-justice ngesikhiwa uzananzela ukuthi awusoze ukuthi umuntu olama-interest entweni ethile ubuye futhi umfake ukuthi nguye okhokhela leyo nto abe ngukhomishina wezek akuhambi kuhle so uhlubo lukhona sibona ngathi nxa abantu bezanti bebecabanga njalo hhatshi basadinga ukuthi baye esikolo bayefundiswa bazwisise ukuthi amalungelo abantu aminjani nokuthi nxa kuthiwa into ayibe izimele yodwa be-independent kutshoni basadinga ukuthi baye esikolo ngoba umuntu omunye lo omunye lo mntwana omncane uyakusuka ukuthi hhayi nxa vele usufaka abantu abe-ruling party kuzenzana izikhundla usuhlobo kulala into yongakuhlela nto izahamba kuhle ngoba bazabe bedonsela ngoba ngakuwe behlukumeza abantu befisa ukuthi bahlale besembusweni kunaphakathi
Umnumzana Ambrose Sibindi uhlaziya ezombusazwe. Kusenjalo ummeli wezengeza West Parliament njalo elilunga le-CCC umnumzana Job Sikhala wesemthethondaba njalo namuhla lapho obekuhluzwa khona isicelo sakhe sokuthi umahluli ophethe icala lakhe umnumzana Ngoni Nduna asuke liphathwe ngomunye. USikhala ubhekane lamacala amanengi akuqela elokuphehla udlame lokuvimba ingalo yomthetho. Unduna uza kutsho ngomvulo ukuthi uyasuka yini ekuthethweni kwecala leli kumbe kasoze yenze njalo. Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi isithole imali yeneleyo yokuqhuba uhlelo lokuhlolwa kuluhlu lwalabo ababhalisele ukuvota i-voters roll kanye lolokudweba kutsha imingcele yezigaba zabameli bephalamende lamakhansila ole-delimitation. Isikhulumeli sezek umnumzana Jasper Mangwana utshele intathelezizindaba eHarare namhla ukuthi bathole izigidi ezedlula amajumi ayisitshiyangalombili zamadola emelika 83 million. Uthi imali ngeyokuqhuba umsebenzi wokulungiselela ukhetho lokudinga umongameli amalunga edala lephalamende kanye lamakhansela elizweni lonke ngomnyaka ka-2023. Izek ithi uluhlu lwe-voters roll okwamanje lulamabizo abantu abangaba izigidi ezinhlanu 5 million asebebhalisele ukuvota. Ithi yenelise ukukhipha amabizo asebabhubhayo kulolu luhlu abaphose befike inkulungwane ezilikhulu 96,284. Kulayitok namhla sikhangela ukufuthelana osokuqhamuke phakathi kwamabandla ezombusazwe phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Nge Ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lomnyaka ozayo, inhlanganiso ezimeleyo ye-Crisis in Zimbabwe Coalition ibambe umhlangano labanye abeZimbabwe abahlala kule Botswana ukuzwa indubo ababhekane lazo njalo lokukhulumisana phezu kokhetho oluzayo. Iningi lithi liyafisa ukuyavota kodwa kwehlula imali kanye lokuthi abalamaphepha aqondileyo okuhambisa. Kubika umqondisi Dube weStudio 7.
Emhlanganweni obanjelwe eHebron ngolesithathu, abeZimbabwe bakhale ngokuthi bayahlupheka kwele Botswana. Abanye bathi abayinelisi ukufinyelela usizo esibhedlela ngenxa yothabala maphepha, kukanti abanye njalo bakhala ngokugijinyiswa ngabomthetho. Bathi balesifiso sokuthi bafike ekhaya ngomnyaka ozayo ukuyavota, kodwa njengakolunye ukhetho bangasuka behlulwe imali lokuthi abala maphepha aqondileyo awuhlala elizweni kumbe awuhambisa. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli zindaba, umqondisi we-Crisis in Zimbabwe Coalition umnumzana Blessings Vava uthi bazwile izikhalazo zabeZimbabwe kwele Botswana.
Challenge is that the access to resources, the access to jobs.
Bakhulume kakhulu ngendaba zokuswela amaphepha kanye lokwehluleka ukufinyelela inhlelo eziningi kanye lokuhlukunyezwa. Njalo okuqakathekileyo bathi bafuna ukubuyela ekhaya ukuyavota.
Kukanti umnumzana Modise Maphanyane omela umanyano wenhlanganiso phezu kwenkinga ezibhekane leZimbabwe, iBotswana Civil Society Coalition Solidarity on Zimbabwe, uthi kuyatshengisa ukuthi kungaba lodlakela olubi kukhetho oluzayo. Uthi ngalokho kumele inhlanganiso ezizimeleyo ziphakame zikhulume ngalizwi linye.
One of the successes of our role as the KISCOS.
Kunengi esikwenzileyo njengenhlanganiso yokuphathisa abeZimbabwe. Sakhuluma ukuthi owayengumongameli umnumzana Ian Khama akhulume kakhulu ngenkinga ezaziseZimbabwe esikhathini esedlileyo. Lokho kwaphathisa kakhulu.
Umqondisi wenhlanganiso yobona ngelungelo loluntu eDitswane lonkosikazi Alice Muhwe uthi kuyayenziwa imizamo ukuthi kuphathiswa abeZimbabwe kwele Botswana ukuthi bayevota ngomnyaka ozayo.
It's very clear that there is a call for that kind of support again.
Sancedisa ngomnyaka 2008 ukuthi abantu bayevota kumgceke njalo ukuthi usizo lwethu soludingakala njalo. Sizabambisana lenhlanganiso ezifana le-Crisis in Zimbabwe Coalition.
Owenhlanganiso yobona abeZimbabwe kwele-South Africa umnumzana Nqabutho Mabhena uthi kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu abangaphandle kwelizwe bahambe bayevota ngomnyaka ozayo.
Kuqakatheke kakhulu ukuthi izalwane zaseZimbabwe ezisemazweni afana leSouth Africa, eBotswana, eZambia zihambe ziyevota, ngoba nxa zingavoti angeke zibe zilokhu zithi zona zisola uhulumende okhethwe ngabanye abahlala ekhaya. Njalo futhi siyananzelela ukuthi izalwane zaseZimbabwe ezisemazweni ikakhulu akuSADC region yibo abathuthukisa umnotho waseZimbabwe, abathumela izimali. Yikho ke lathi siyagqugquzela ukuthi zonke izalwane zaseZimbabwe ezisemazweni ikakhulu akweSADC zihambe ekhaya ziyebhalisela ukuvota.
Kulokhu kukhathazeka ukuthi udlakela lungaqonga isikhathi kulungiselelwa ukhetho lomnyaka ozayo, sekubulewe amalunga athile ikakhulu abebandla eliphikisayo ele-Citizen Coalition for Change kukhetho luka-2008 olwaludlakelwa olukhulu iningi labeZimbabwe labalekela kwele Botswana lapho abathola khona ubupepheli. Inhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition ihlangane njalo leziphathamandla zogatsha olubona ubudlelwano beBotswana lamanye amazwe. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngeSavron kwele Botswana.
Okwamanje wathi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende wakwele Melika. Umnumzana Anthony Blinken, umphathintambo wohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana labanye amazwe, uthi abantu kubele Cuba abatshengisela emigwaqweni ngontulikazi ngomnyaka ophelileyo abedlula amakhulu amahlanu lamatshumi amahlanu 550 bavalelwa entilongweni okweminyaka efika inkulungwane ezine 4,000. Lokhu kulandela ukuqiniswa kweziqondiso zomthetho we-penal code owenza kube licala ukuba abantu bechuthoze uhulumende. Abasanda kuvalelwa entulungweni nguMichael Osopo Castillo, umculi we-rap, loLuis Manuel Otero Alcantara, laye ongumculi. Batoniswa okungaqaciyo imtotondaba kahulumende wakwele Cuba. UCastillo lo Otero Alcantara ngamalunga eSan Isidro Movement elabaculi izikhamfundo labanye abathi baphikisa ungcindezelo lukahulumende njalo bakhuthaza ukuba abantu batshengisele emigwaqweni ngokuthula. UCastillo lo Otero Alcantara baphuma kumabonakude becula ingoma yenkululeko ethi Patria Yayi Vida kumbe Fatherland and Life yathakazelelwa ngabantu abanengi kakhulu enkundleni zokuxhumana. UCastillo wajaywa kabuhlungu ngamapholisa ensitha kulandela ukwethula kwabo ingoma le kumabonakude. UCastillo labanye bakhe bathola isicoco se-Latin Grammy Award ngokucula ingoma le. Ukucula kwabo kuphikisana lokwethulwa nguFidel Castro owathi Homeland or Death. Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi kuyayangisa kakhulu ukuvalelwa kukaCastillo lo-Otero Alcantara ngurhulumente oqhubekela phambili esephula ilungelo loluntu. U-Otero Alcantara wake watshela iMiami Herald ukuba urhulumente wakwele Cuba wephula ilungelo loluntu, uvimba okwethulwa nguZulu njalo ukhahlameza abaphikisayo. Ekhuluma ngesikhumbuzo sokutshengisela kwabantu emigwaqweni nyakenye mhlaka 11 Ntulikazi kwele Cuba, uBlinken uthi kumele bonke abavalelwe entulungweni bekhululwe. Uncome kakhulu abantu abalwela inkululeko kwele Cuba esithi kulilungelo labo ukuba bekhethe urhulumente kaZulu hathi oncindezela abantu. Lilalele udaba oluveza imibono kahulumende wakwele Melika. Wezemidlalo selifinyelele uyadlala umncintiswano wezizwe zomhlaba wenkezo AICC Men's T20 World Cup, iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni kakhilikithi elamaChevrons.
Iqembu leZimbabwe liqale ukutshaya ibhola labuthelela amaranzi afika phose amakhulu amabili 199 lilahlekelwe ngabadlali abahlanu, kuthi iqembu lePapua New Guinea seliphendula lenelisa amaranzi angu-172 lilahlekelwe ngabadlali abayi-92. Intatheli zindaba ezemidlalo uNation Gokwerra obephakathi enkundleni yeQueen's Sports Club uthi kuyajabulisa ukuba iqembu leZimbabwe liza kuyancintisa lamanye amazwe kwimidlalo yezizwe zomhlaba.
Kade benze amaranzi amaningi kakhulu afika 199 ukuba kukutournament yona le ingabo kuqala kubana befike khona phana okutshengisele ukuthi iZimbabwe hayi itshengisele ukuthi ibilokhu iziba ngcono ngemidlalo ngokuhamba kwemidlalo, njalo kutshengisele ukuthi ikusasa leZimbabwe lihle kakhulu ngenxa yokuthi ukuyenelisa kwabo ukuthi bengene kufinal kusho ukuthi sebequalifyile phela kuma-World Cup e-Australia, okuba kuyinto enhle njalo okuyayenza ukuthi umdlalo wekhrikiti weZimbabwe kuma-T20 lawo ube lizinga laphezulu.
Iqembu leZimbabwe lizadibana neNetherlands ngensonto kudingwa intshantshu ze-ICC Men's T20 World Cup qualifier ngemva kokuba iqembu leNetherlands linqobele United States of America ngama-wickets ayisikhombisa emdlalweni oqhutshelwe eBulawayo Athletic Club. Siyikhangele umdlalo wenguqu. Imidlalo yesigaba seCastlaga Premier Soccer League ingena kuviki yama-20 lanye kulimpela viki, njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo. Kumidlalo yangomgqibelo iqembu leZBC Kariba lizadibana leleCranbourne Bullets ngaseNyamunga, iqembu leBulawayo City lizadlala leleTenex naseBarber Fields, iqembu leNgezi Platinum Stars lizancikilana leleCapes United ngaseBaobab, iqembu leHarare City lizadlala leleTriangle ngaseNational Sports Stadium, iqembu leManyika Diamonds lizadlala leleRentals ngaseVenkere, kuthi iqembu leWawa lizemukela eleHighlanders naseAscott. Ngesonto iqembu leBulawayo Chiefs lizadlala pana lele Chicken Inn ngaseLuveve, iqembu leDynamos lizadibana lele FC Platinum ngaseNational Sports Stadium, kuthi iqembu leBlack Rhinos lizadlala lele Yada ngaseVenkere. Ngiyimele Studio 7 ngokuBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kuliveli kuliviki kuhlelo Woza Friday lomculi osakhulayo uLondile Muzomuhle Siwela wazakala ngegama lokuthi nguLondi, yena ucula umdumo wehip hop ekoBulawayo. Asizweni ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Jesus Banda.
angikhali kodwa mina ngikhalela kwemtyali izinhlungu zomhlaba ubunzima besizwe.
Intsha eningi ithakazelela umculo yakulezi nsuku, omunye wakhona yi-hip hop. Yikho nje uLondi ecula wona. Sizongela ingxoxo laye chazisa ngembali yakhe.
Ngizalwe emulini yakosiwela, ngizalwa ngumama Msipa. Kuyikusho ukuthi emulini yangakithi sizele saba isikhombisa kuyimo kuqala. Ngifunde ezikole ezibalisa o Dumezen Primary School, ngafunda eMganini Primary School, ngazofunda njalo lasesikole Primary School, ngasuka ngafunda eMandwane High School, ngaphinda ngafunda lase Trust Academy School.
Umuzi uthi uyacula leminye imiculo etshenela nxa esemutsha kwezokuhlabela.
Ukuhlabela ngiqale ngo-2019. Ngisebenze kakhulu lo Blue Master okunguye Blues Records. Ngazosebenza njalo futhi Street Culture kakhulu. Imusic yami yona kahle kahle ngigxile kakhulu ku-hip hop, kodwa ngilokuphuma nje ngishaye igqom njalo ngishaye le piano.
Balana unesicha enoboba azwane kusha azwane yenda azwane kusha azwane yenda azwane azwane azwane.
Namhlanje kumhlaka 1 Ntulikazi sinanza leli langa lapho ubaba welizwe umuyi uDr Joshua Mqabuke Nkomo osithiyayo khona ngomnyaka 1999. ULondi uyathinteka lanxa wengakazalwa kodwa uyayazi imbali yakhe, yikho nje enze iculo ngaye.
Thina njengentsha sihlanganele kuyikusho ukuthi mina uLondi Street Culture sabona kukusho ukubana njengentsha sikwazi ukubona ngathi sikhiphe ingoma siyishayela yena umdala Nkomo njengoba siwashiya so continue rest in peace. So sithi makalale ngoxolo lapha khona njalo siyamkhumbula loba singamazi. So sikhiphe ingoma yona ethi Umqhabuko sishayela yena umdala
Indodana has been digitally chess. Refused to honor the right. Bomo was right. The decision was tight. Doctor Desulele, ngale corruption. Pouring complete omission. Yongole uthotha the Lord. We are now stronger than our strength. Ubuhlungu sizwile. Abanomona sibakhuzile. Our emotions are stronger than our feelings. Wakhuluma kwazwakala. Louder than your voice. The truth is bitter than our anger. Lala ngoxolo nyongolo. Siyakhumbula.
Umuzwa omuhle siwela uthi uyaphambili ngomculo kabuyeli emuva, njalo umculo wakhe usutholakala emakhasini enkundleni zebulenjini ze-intanethi, njalo ngamlandela emakhasini okuzilibazisa awe-social media.
Kwamanje sisagxile kakhulu ku-YouTube, Instagram at Londile Muzi, iphinde nitholakale futhi njalo ku-Facebook Londile Muzi, ukanti ku-Twitter Londi Music. And then WhatsApp kona uyambamba ecingweni 078 637 551.
Muye uLondi emsilaye kuhlelo WhatsApp Woza Friday Stephen Mpela Sonto lichukela igama namunye ezwe Jesus Banda.
I'm 22 years without you, Mdala. Kurap, still is the worst. Who's the next Joshua? Our people need to Mdala. Father, speak of Machiavelli, King of Zimbabwe.
aye sikuba lapha ke uhlelo lwethu namhlanje. Siyabonga kakhulu Londi, kumelele jakala lelidala lonke sidube uhlelo lolamhlanje. Ngisithi libe lempela viki elijukela.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri.